Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Alifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 10 zibandlela 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilunga lebandla leMDC Alliance umnumzana John Mpanduki obekuthiwa wathunjwa eMaswingo ubikwa etholakele ngomgqibelo elimele ngemva kokuchaywa ngababemthumbile.
Ndolisizi kakhulu kithi ngenxa yokuthi ama activists lalabo abamela amalungelo bahlukunyezwa ke ngendaba ke yokuthi bamelelana indaba eqinisa ukuthi kube lenguquko elizweni.
Amabandla aphikisayo ethesa ugatsha lwezokhetho elezek isicala lokufuna ukuvimba abasakhulayo ukuthi bavote ngokungaqhubi kahle uhlelo lokubhalisela ukuvota.
Kutsho ukuthi abantu ade belenhloso yokuvota ku-by-election yona le ebuyayo ngomatshi bayenelisi ngendaba yokuthi i-voters roll sivaliwe.
Imbiko ethi idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo kumanani abantwana abachiya isikolo bengakaqedi udala inkulumo.
Ngokunjalo ke kuyatshengisa ukuthi njengomuzwa koBulawayo siphakathi kohlupho, kutho ukuthi abantu abethu isikhathi esine bazasalela emuva.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Le MTC Alliance umnumzana John Mpanduki obekuthiwa wathunjwa eMaswingo ngeviki edluleyo ubikwa itholakele elimele ngomgqibelo ngoba echaywe ngabakade bemthumbile. Umpanduki wathunjwa eMadabukakusa eMaswingo ngolwesine watholakala eMashaba ngomgqibelo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Gift Ostalo Siziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
UJohn Mpanduki utholakele amalunga ethu eProvince eMaswingo. Le lawyer lethu likhambe uyamthatha lapha kwanise khona ufonela isihlobo. Kuyinto elisizi kakhulu kithi ngenxa yokuthi ama activists lalabo abamela amalungelo bahlukunyezwa ke ngendaba ke yokuthi bamelelana indaba eqinisa ukuthi kube lenguquko elizweni. Kuyinto ebuhlungu ngenxa yokuthi amapolisa lawo athi amangala ngosehlukelo esenzakeleyo, yikho kufanele ukuthi ke bethi bona bethembise ukubana bayinvestinga indaba leyo ukuze kuyazakala ukuthi kwahamba njani.
Utholakele echayiwe na kumbe uziphilele kuhle akula akwenziwe?
Uyatholakala ukuthi ubana wathotshwa njalo wachaya even kungabonakali ke amanxeba njenga okwenziwa abaningi even lathi esakwenzayo size sithunjwe ke izalimpepu, kodwa siyabazi ngabantu asebaperfect indlela zabo zokuhlukuluza ama-activists ngokuthikathesi uyakwanisa ukuchaywa endaweni okungasali khona kulezilonda, kodwa kubonakala ukuthi kuhlungini kumbe kuvuvukile. Yikho ehanje esibhedlela ukuthi kuyebonakala ukuthi amathambo amenjani njalo lokuthi ama-internal injuries awasustainileyo amenjani njalo lokuhlukulizwa psychologically okuyinto ebuhlungu enzima kakhulu. Sikhangele ukuthi uJohn ngumuntu ke o-involved kundaba zama-business, so uyabe lama-problem amaningi ukuthi uza operator njani esebenza njani ngenxa yokuthi uyabu-threateniwe ukuthi siza kuchisela amashopu siza kwenzeka lokhu nalokhu, okuyinto okufanele ukuthi incedakale ngokutholakala i-social psycho support.
Manje lina njengebandla litheni ngalesi sehlakalo?
Yeah, thina njengebandla silungisisa indaba yokubana yikho sithethe indlela yokubana indaba iyemthethweni ukuthi ku-investigate abantu laba njengoba ethunjwa bamtshela bathi ke owamthathayo ngu-Constable Ndlovu. So kufanele ku-investigatewe ubana uNdlovu ngubani njalo la ekwazi ukuncedisa ibandla lethu i-legal team ukuthi asethe into abantu bakho bona banjani le moto abayisebenzisayo ukwenzela ukuthi abantu laba be-held to account. Kuyinto engaba nzima ukuthi kuyenzakale namuhla, kodwa ngelinye ilanga kuzaba-ke ne-justice mayelana labantu abathumba abantu esenza izinto ezingaphandle kwemithetho okuthiwa i-extrajudicial treatment and persecution yama-activist alabamele amalungelo, ngokuba ngabantu abaprotekthwa ngumthetho welizwe. Yikho sithatha leli thuba ukubiza izizukulwane zeZimbabwe ukubana kufanele simanyane ndaweni lungise indaba yodubo elizweni, udubo leZANU-PF, uhulumende obusa ngokuhlukumeza abantu, obusa ngokuzifaka ebantwini ngokwenkani, ukuhlukumezwa kwabantu abathiyeneyo. Izolo bekungama-journalist, namhla ngama-activist, sasa ngabafundisi, sasa ke ngabanye abathiyeneyo. Kuyinto okufanele lungiswe ngokurisolva indaba ye-leadership elizweni leZimbabwe ukubana kube kubuya uhulumende omutsha ukuze abantu bebe lokuthula, njalo abantu beprotekthwe nxa besenza amalungelo abo, kunjengokutshengisela lokufiza ukubana abantu be-akhawunti abasemthethweni.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Amabandla aphikisayo ethesa ugatsha lozokhetho olwe-ZEC icala lokufuna ukuvimba abasakhulayo ukuthi bavote ngokungaqhubi kahle uhlelo lokubhalisela ukuvota. Ugatsha lwe-ZEC lwazise ngempelasonto ukuba njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa eseyazise ukuthi ukhetho lwama-by-elections luzenziwa ngenyanga kaMbimbitho, ukubhalisela ukuvota sokuzamiswa. Asenelisanga ukuxoxa logatsha lwe-ZEC, kodwa iphephandaba le-Newsday lithi lolu gatsha luxolisile ngokumiswa kokubhalisa ukuvota lokhu. Sixoxe lomsekeli kanobhala obona ngezokhetho kubandla le-MTC Alliance, unkosikazi Ellen Shiriyedenga.
Lokhu kutsho ukuthi laba abantu abangabhalisanga ukuvota, abangekho ku-voters roll, kutsho ukuthi kabasoze benelise ukuvota ngokhetho lama-by-elections lolo lukhona mhlaka 26 March. So kodwa nje akutsho ukuthi abantu bavimbele ukuya-register ukuvota. I-voter registration luhlelo nxasikhangele emthethweni, voter registration nguhlelo okungamelanga lume. It's a continuous process. Umuntu lo muntu ulelungelo lokuya-register ukuvota. Njalo be-register ukuvota, njalo kutsho ukuthi umuntu enga-register manje uzayenelisa ukuyavota kukhetho luka 2023, ngoba umthetho uyamvu uyasivumela ukuthi siregister. Umthetho uthi i-voters roll kumele for ama-elections kumele ivale ngamalanga amabili after i-proclamation.
Njengoba sisizwa kuthiwa kulabantu abalutshwana ababhalisayo ukuthi bavote ukhetho abangu-2000 nje kuphela, lina njengebandla kuyini elikwenzayo, njalo liyavumelana lalo yini inani leli, njengoba bekhona abanye abathi bona hayi alisoqiniso?
Thina njengebandla le-MDC kulezinto esizibona zingahambanga ngemfanelo, ikakhulu ukuthi isingasikhangele ikakhulu ukuthi ama-vacancies lawa ayenzakala ngomnyaka ka-2020 ikakhulu lapho uMonzura axotsha khona abantu be-MDC, ama-councillors lama-MP awe-MDC Alliance ngokungafaneliyo. So kutsho ukuthi bekulezikhenqe since isikhathi sona lesi, and kula bantu abaningi ikakhulu laba abakwanisa iminyaka eyi-18 ukuthi bebele opportunity yokurejista ukuvota ukuze bevote khathesi nge-by-election, but sibona ukuthi abantu laba bayenqabela ukuvota ngezizathu ezithize. Sikhuluma ngazo phambilini, sikhangele njengokuthi ama-voter registration centers adikhatshana, abaningi bebengafinyeleli kiwo. For example, nxa sikhangela abantu abe-Victoria Falls, the nearest voter registration center yabo ibiyiwange okungamakhilomitha alikhulu, and bangaka abantu abazathola ikakhulu ontanga abenelisa ukuthola imali yokuthi begade imota beyirejista ukuvota.
mangabe beyabhalisa bayenelisa na ukuthi bavote kukhetho oluzayo oluka 2023.
Izeki ibike yakhuluma ngevoter registration blitz ukuthi izahamba ezigabeni lapho ohlala khona abantu iregister abantu lapha abahlala khona. But sibona uhlelo lolu lumiswa so lithe lumisiwe kwathiwa luzaba khona ngikhathesi kunyanga ezayo le kaFebruary. But nxa sikhangele i-voters roll isivaliwe kutsho ukuthi abantu ade belenhloso yokuvota kubi-election yona le ebuyayo ngomatshi bayenelisi ngendaba yokuthi i-voters roll isivaliwe njalo izeki kayenzanga umsebenzi wabo wokuthi kube iregister abantu isebenzisa i-voter registration blitz. So ngezinye izinto esihlezi ngazo sinjenge-MDC Alliance.
Unkosikazi Ellen Shirielenga ngumsekeli kanobhala ubona ngezokhetho kubandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Imbiko ethi idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo kumanani abantwana abachiya isikolo bengakaqedi usudale inkulumo. Ugatsha olwethula amanani olwezimstat luthi abantwana abayisilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini 60% abakoBulawayo batholakale bengasaqhubeki ngesikolo kulandela abedolobho leHarare abedlula abayisilinganiso esingamachumi amahlanu ekhulwini 54%. Siqoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Siphosa sikukholwe ukuthi inamanani la engabe eqondi lanxa phela lawo abakufakileyo sileqiniso ukuthi benzile lokho kuthiwa ukucubungulisisa ikube kumele amanani lawo. Ngokunjalo ke kuyatshengisa ukuthi njengomuzwa kobulawayo siphakathi kohlupho kutsho ukuthi abantu abethu isikhathi esiningi bazasalela emuva. Yikho uzazi abantu besitsho bethi hayi ngapha kumgango emadephendi abantu abafunda ngenxa yengezinye izizathu zenezo ezokuthi abantu abethu basuka bengaqhubeki ngezikolo ngezizathu ezitshiyeneyo. So ke yiluhlupho esilayo lolo lesikhala ngalo ukuthi engxenye lathi asekuzwiseni ukuthi silalolo hlupho njengabazali, asekuzwiseni ukuthi silalolo hlupho lanjengama-guardian. Kukanti futhi lo hulumende le ngogatsha le-social welfare khona okwabakuzwisa ukuthi kulo hlupho lonjengalolo kutho ukuthi amahofisi e-social welfare aselo msebenzi omkhulu okufanele awenze ukwenzela abantwana bonabo bahlengwe abaphuma ezikolo baqhubele phambi ngenxa yokuthi i-social welfare ibancedise ngoba abaningi uzananzela ukuthi bahlutshwa phose zimali zokubhadala ezikolo. So ke silayo ministry ikakhulu ihofisi ye-social welfare ilo msebenzi omkhulu okudingisisa lokucungisa labo bantwana ibadinge ibancedise ngezimali zokubana abantwana baqhubeke besiye ezikolo ngoba kungumbiko obuhlungu thina njengezakhamiza koBulawayo lokhu sisusa ubuhlungu kakhulu ukuthi sinanze ukuthi abantu abaningi babalahlekelwa yokuqhubeka kwabo besiye ezikolo. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba bathi bona isizwe esilabantu abangafundanga isizwe esifileyo. So kutho ukuthi thina njengoBulawayo nxa abantu bethu bephuma bengaqhubeki ngemfundo kutho ukuthi siphakathi kohlupho olukhulu.
Yona imbangela yokuthi abantwana besikolo abakoBulawayo abaningi bachiye isikolo kungakuyikuyini?
Kungaba kulizathu eziningi zokuthi abantwana bachiye isikolo. Into yokuqala esiyinanzelelayo kuyikhona ukuthi abantwana balayo sibili imali yokubhadala. Yilohlupho esilaziyo silinanzelelayo. Phela singakhohlwa ukuthi iBulawayo iyaziyo ukuthi ibiyindawo ebihlonipheka kakhulu ngendaba zemsebenzi. Ila makhampani amakhulu abeqhatha sibili abantu abaningi kakhulu bekuthiwa i-industrial hub ngesikhiwo. Kodwa eqinisweni kade singahamba khonapha uye kubo Belmont khonapho kulama-factory khona kulamakhampani amakhulu. Akusela abantu abaningi sayavala amanye sokungasiza njengama-church labona abasebenzayo uzananzela ukuthi sebelezi sebenzi ezilutshwana ezisebenza kusho ukuthi abantu abaningi sebaphela imsebenzi. Yikho futhi ungakhangela lo muzwa wobulawa khonapha ezitaladeni iganga lonke fike kuleli khona fike kuleyani khona fike edrobheni fike emalokishini wonke umuntu usethengisa uthengisa itamatisi uthengisa i-orange uthengisa imbida bebaningi khonapho. So bazathengelwa ngubani? Ngoba abantu bokuqala abaningi abasebenzi okwesibili labo sebegcwele iganga lonke bethengisa kusitsho ukuthi vele abenesi uthole imali ezwayo. Imali kanje abayithengisayo ukuthi umuntu athole imali yokuthi engxenye athengisa inkwalelo langa alale dlile abantwana kumbathengi cooking oil uzethu adlele abantwana. So isizathu sakhona sokuqala sinanzela ikhona ukuthi sibili abantu abasasebenzi ngokunjalo sesiba lolu hlupho lokuthi abantwana bagcine belahlekelwe bephuma ezikolo. Kodwa okunye futhi ngenxa yohlupho esikhuluma ngalo futhi labanye abantwana abahlala bodwa ama child related families ngesikhiwa ngezathu eziningi. Abanye zathu sibafelwa ngabazali babo bonke. Siyakwazi ukuthi umkhuhlane lo wengculazo HIV and AIDS yathi kuyalapha iAIDS yathangela abantu abaningi. So ngokunjalo sila imize enjalo othola kungabantwana bodwa. So khona bana kulo hlubu ukuthi abanye babeshile sibilini zabahlala kiyo kodwa sibathola imali yokuqhubela phambili kuba nzima ngezinye izizathu ezihlana lazo. Ezinye futhi silabanye abazali abathe bephelwe imisebenzi baphuma baya phandle kwelizwe besiyadinga umsebenzi. Ingxenye ngabe South Africa baye eBotswana baye ngapi. Bona abazali bathiya abantwana bodwa futhi. Ngolinye uhlubo olukhona uyathi ngesikhathi bathumela imali abantwana bathola imali yokuya esikolo. Abantwana baye bodwa nje basibazwe ngabantwana ngelanto abakhangeleyo. Abanye ngenza ukuthi bazidlele leyo mali bangasabhadali i-school fees.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje lesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende useqale ukwakhela izinduna imigwaqo eqonda emizini yazo. Leli phephandaba lithi uhulumende wenza lokhu ukuze izakhamizi zenelise ukufinyelela izinduna emizini yazo. Iphephandaba lobulembu eleThe News Hawks lithi umeya wedolobho leLusaka kwele Zambia, unkosikazi Chilando Chitangala, usethembise ukuxotsha izizalwane zeZimbabwe ezibikwa zilamabhizimusi amancane kuleli dolobho. Kubikwa kulabavela eZimbabwe abedlula inkulungwane ezintathu, 3,000, abathengisa impahla lokwenza amabhizimusi amancane achiyeneyo enzikini yaleli dolobho. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani mthwakazi. Hayi, siyabona amabandla akhankasa, ampela akhankasa, akhankasa. But hayi, ibandla thina ngabe silibonayo i-Matabeleland ibandla. Elingasikhiphe edakeni lolo sikilo imbona ngathi imthwakazi Republic Party. Yilo nje ibandla engithi manje likhangele, hayi loba likhuluma nje ukuthi libandla mpela elilwela abantu bakithi elingabuyi kuzobathenga elizobakhulula sibili. Njalo libandla elilwela abantu bakithi. Wonke amabandla akhona eZimbabwe hayi angaboni elilwela abantu besemathebelelendi ngaphandle kwe-MRP. Sithi viva mqondisi, viva MRP. Diyo sithi ngandi yaphambili ngosalisekela lapho esilisekela khona lokonke kudingana abavoti salivotela viva
njani basakazi baka 27 lonke indawana zonke zeMelika thina siyaphila lapho eZimbabwe. Lonyaka sibona ngani inkosi ingani sikhumbulile futhi njenga last year singazi kumbe izulu liyaphinda libaye kodwa likhale ngani likhona lokulima abantu bayalima sibili kuyahlakulwa hayi ingathi inkosi ingasiphathisa. Ngiye khona ngale sento ezephambengele u-Abraham Moyo Qathe ngithi uvuka njani bhuti nangale osamncedisi usadika uphilani ududu ngithi uphilani ikhokho nazele i-COVID-19 ikhona gqoke amamaski ligeze izandla ngiye senti ana kumama unalo njani mamami imupita ngobhidi losasi lobenjamin ngabakhokha abafowethu.
Hey, sanibonani Studio 7. Njani konke ba mahlaba ezulu ngokhulumayo ngomhlanga. Engithanda ukuxwayisa abantu nanku la ande kulo babo wakhuluma lapha orubese Plumtree the most people abafuna abantu abangaphandle kwelizwe. So ngicabanga ukuthi thina singaphandle kwelizwe siyakhuluma nje kuphela ngendaba yaseZimbabwe and I don't think ukuthi sizohamba siyovota manje sithi sizolungiselwa ngubani ngoba ubuningi sila asambeni bafethu siyilungisa angeke uhlale ucela kwamakhelwane njalo that's why namanje abakumakhelwane sebekhathele sebesibisele emakhaya bafethu asambeni ikhaya siyevota amavoti ethu adingakala ungaze abantu banale engqondo yokuthi ungazovote umnankakwa kaphuma hhayi asambeni siyevota vote and la ma voted azoenza something. Ngiyabonga.
Yes, alibonanza alibonani u Studio 7. Linjani linjani u Studio 7. Manjani abanye u Studio 7 notunga mini ngoma lapho. Liyaphila. Ah, sikhangelane lalo hlupho lwangkhaya lapho eZimbabwe. Sikhangelane nalo sibili.
Salibonani ku Studio 7. Minela migama ngu-Adolf Shaba, siyabonga abasakazi be-Studio 7 ngomsebenzi omuhle lisenzela wona. Qale ngendaba enkulu esikhulu indaba le elitshe lesikhumbuzo se-Gugurahund.
Le nto akubunjwa lapho umphakathi waziwa,
kwenziwe yi-ZANU PF le nto le, yi-government le kaMnangagwa. Umnangagwa nguye okwaziyo yonke le nto le. Le nto e-Gugurahund ngitsho lo mgaba uze wafa, bengafuni ukuthi ikhulunywe ngangayo la, ekafuni ukuthi ikhulunywe ngangayo. Ngiyazibuza ukuthi kusasele izinduna eZimbabwe kumbe kusasekwasala ini angazi. Phela izinduna zasekhaya zona lezo esezihlala kumbe zincenga zona lezo moto mbe zincengani kusele nje induna ezimbalwa ende zikhona ezifana labo ndikweni yizinduna ezikhona ezimele iqiniso hayi laba abameli izisu zabo kuphela befuleka lokho represent abantu ngoba lezi nduna lezi azilanto ezizazi
mase fuya endabeni esili le bhayelo esikhona sikhona
hayi akuhanjwa sikhale straight ngoba hayi into ebisenziwa ngabomonzora laba bephakamisa umsila kakhulu bajabule kakhulu recall konke lokhu kade bekwenza manje hayi abantu bazobabonisa ukuthi kade vele
kungobani umdlalo lo ngumdlalo wabantu
ayibona ukuthi ungaphiwa amandla yi-Supreme Court uphiwa amandla yiko konke angigcine ngale ndaba la madoda la azithi ngumthwakazi la ye khona ukuhle kumela kakhulu abantu besendebeleni kodwa bengathi bekwenze ngendlela ezagcina bakhipha isithunzi ngoba indlela iy'nkulumo abalazo vele hhayi azibaphi isithunzi aziyenzi abantu babe lo mdlalo ukuthi bengaphathisipheta kiyo kwakuyindlela abacabanga ngayo hhayi kumele bahlale phansi bacabanga ngayo. Salibonani ku-Studio 7. Minela migama ngu-Adolf Shaba, siyabonga abasakazi be-Studio 7 ngomsebenzi omuhle lisenzela wona. Qale ngendaba enkulu esikhulu indaba le elitshe lesikhumbuzo se-Gugurahund.
Le nto akubunjwa lapho umphakathi
waziwa, kwenziwe yi-ZANU PF le nto le, yi-government le kaMnangagwa. Umnangagwa nguye okwaziyo yonke le nto le. Le nto e-Gugurahund ngitsho lo mgaba uze wafa, bengafuni ukuthi ikhulunywe ngangayo la, ekafuni ukuthi ikhulunywe ngayo. Ngiyazibuza ukuthi kusasele izinduna eZimbabwe kumbe kusasekwasala ini angazi. Phela izinduna zasekhaya zona lezo esezihlala kumbe zincenga zona lezo zimoto mbe zincengani kusele nje induna ezimbalwa ende zikhona ezifana labo ndikweni yizinduna ezikhona ezimele iqiniso hayi laba abameli izisu zabo kuphela befuleka lokho represent abantu ngoba lezi nduna lezi azilanto ezizazi.
Mase fuya endabeni esili le bhayelo esikhona sikhona
hayi akuhanjwa sikhale straight ngoba hayi into ebisenziwa ngabomonzora laba bephakamisa umsila kakhulu bajabule kakhulu recall konke lokhu kade bekwenza manje hayi abantu bazobabonisa ukuthi kade vele
kungobani la umdlalo lo ngumdlalo wabantu
ayibona ukuthi ungaphiwa amandla yi-Supreme Court uphiwa amandla yiko konke angigcine ngale ndaba la madoda la azithi ngumthwakazi la ye khona ukuhle kumela kakhulu abantu besendebeleni kodwa bengathi bekwenze ngendlela ezagcina bakhipha isithunzi ngoba indlela iy'nkulumo abalazo vele hhayi azibaphi isithunzi aziyenzi abantu babe lo mdlalo ukuthi bengaphathisipheta kiyo kwakuyindlela abacabanga ngayo hhayi kumele bahlale phansi bacabanga
ngathi hayi sanibonanisanibonani abantu bayephile njani ngezindawo angazizwa abantu bayakhala emsakazweni mpela betaye imlayezo yabo kayivuka lathi ngokunjalo nami ngikhala kanye nabo mpela ngiyazama ukuthi ngithumele nsuku zonke kusanamalanga kodwa kayivulwa esingakwasakwaziyo ukuthi ku-Studio 7 sokusetshenzwa kanjani sibaningi yezi kodwa ngithi kufunaka bekwe zonke indawo kumbe sirekoda ngesikhathi esirong kumbe sekwasebenza bogawulela bojoseph Chuma esingasakwaziyo kodwa lathi siyazama ukuthi hhayi imlayizo yethu kayifike lathi emaseleni la weZANU PF asebhubhisile izwe laphela. Sithanda ukudlulisa indaba ebuhlungu kakhulu ngale ndaba yebhalakho ileyi. ukuthi umnanga kwampela usasele isifiso sokuthi kube ngamaNdebele wonke wawaqeda ma engabe saqhubeka ngalendlela ebhalakho leyi ende angicabanga ukuthi khona umuntu lenomuntu esipheleleyo engabe esaqhubeka lapha agcina khona ngoba kuyabonisa mpela ukuthi hayi isifiso sakhe kulesifiso mpela sokubhubhisa amaNdebele wonke kukade laba abangelangqondo bamsupporta aboJoseph Juma nabogawuli ukuthi bathini bona nxa bebona esehlakala lesielizweni labo endaweni yakibo ukuthi bathini bona ngoba lento manje sithinta umuntu wonke ngendlela esingakhona ngathi siphezu kwamandla abantu bonke besiNdebeleni ukuthi umnankakwa wayenza kanje ekwazi ukuthi waqeda abantu bakidi abantu besakhala abantu belila la manje indawo liyana kube ngayo indawo ehlonitshwayo indawo yebhalakho eliyana ngoba indawo liyana yindawo elele iphefumulo yabantu abaningi kakhulu ukuthi kube ngavele nokufika kabasafiki kuleya ndawo liyana kodwa nxa beqhubeka kanje akhomba khona phela ukuthi hayi sasele isifiso sokuqhubekela phambili.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukucutshungulwa kwabaphatheka kudlakela olwaqhamuka ngozibandlela nyakenye kwele Melika kuqhubekela phambili. Ikomiti eyakhethwa kucubungula lolu daba ibikwa isithi yona akhona amalunga edalele Senate lawe Congress awaphatheka kulolu dlakela lapho abalandeli bakamnumzana Donald Trump wayengumongameli wele Melika leso sikhathi bangena ngodlakela edalele Congress besithi impumela yokuthi uTrump wanqotshwa kayiguqulwe. Siqoqelo landela ezombusazo engapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ayi baba Gandhi, ngokubona kwami lapha ngibona ngathi ukuthonisiswa kwalaba bantu kungathi kuyaphuza. Mina ngibona ngathi ngabe sokwenziwa indima enkulu kakhulu ukuthi bathonisiswe kubonakala ukuthi kuvela ngaphi kuya ngaphi. Ngoba eqinisweni lapha kakudingwa kakhulu ukuthi konakala kumbe kakonakalanga. Into ekhona lapha ukuthi kuwonakala kusegcikeni. Abantu labo bajojozelwa bangena laphana bashaya badiliza beza konke lokhu abakwenzayo. Manje-ke ukuthi kukhanya kungathi kuyahlupha ukuthonisiswa kwabo, ukubanjwa kwabo, ukubuyiswa kwabo emthethwandaba. Nambona ngathi kuyaphuza. Kodwa-ke nxa ukhangela engxenye lo u-Attorney General okhona ungcono ukuthi uzakhangela ngelihlo elingasiliyana ekuthiwa yi-partisan. Uzakhangela amacala njengamacala, athonise amacala njengamacala njengakhona lokhu. Kodwa ke overall mina ngibona ngathi kufanele ukuthi ngazokule ndima sibili ezwayo.
Ngokubona kwakho kuyini okubangela ukuthi iziphathamandla zele Melika ziqhubeke lokhu zithonisa zidingisisa lolu daba?
Lokho kokubathonisisa beqhubeka bebathonisisa mbona ngathi into elungileyo kakhulu. Ngoba into leyanenzaka laphana yaba yinto eyimphiliyana. Uyabona ayisiyonto enhle ukuthi khona kukhanye laphana kuzenzakala into yona leyana njeyana. So kufanele ukuthi abantu labana baqhutshekwe kubethonisiswa ukuze kungaphindi kwenzakale khonokuyana okwenzakalayo. Ayisikho ukuthi ukuzonda uTrump. UTrump bantu babemzondela kwaphambanizeka laphana. Khonokuyana ukuthi abajojozele enze njeyana yikho okumele bakuthonisiselwe khonokuyana. Ngoba amena umuntu angabuya kona laphana emhlanhlandlela kobulawayo afika jayi building yonazama ukuyidiliza nayo. Hayi abantu bakhona kumele babotshwe bonabo. Akungakhathalekile ukuthi ngobani, bavela ngaphi, banganani, bafunani. Ngoba laphana yisi isigodlo.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, isikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. ilunga lebandla le MDC Alliance umnumzana John Mpanduki ebekuthiwa wathunjwa emaswingo ubikwa itholakele elimele ngomgqibelo. Abamabandla aphikisayo bethesa icala iZEC elokufuna ukuvimba abasakhulayo ukuthi bavote ngokungaqhubi kahle inhlelo zokubhalisela ukuvota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.